So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhe bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya balokhu bengakancedwa.
Sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kwathi tu.
Abanini bhizimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali eningi ngenxa yokucithwa kwawo mahlayana mihla ngemihla.
Amabhizinisi amaningi ungafumana ukuthi khona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi basebenza igetsi lakho, abantu babuye bazohlala emsebenzini bafone bengasebenzi.
Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya.
Akuphumeki imoto ezilama number plate eSouth Africa ama-GP lalezi ezile number plate eBotswana zivimbe indawo zonke, ezinye zipake ezikhangelele kuleft, ezinye kuright emgwaqweni amabhasi kungena space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abakalutholi usizo, njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba inengi lingasebenzi. Unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazane laba ababikwa besedlula amakhulu lamakhulu njalo besemadolobheni amaningi akwele South Africa uchasisa okunenge ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ukuxoxisana labantu abangasisiza sesaze sadela ngoba so far ayikho lapha indawo esingazange sizibeke kuyo. Okokuqala sahamba kuyo i-embassy nje ukuthi sengisebenzisa eyinye ifoni umakhale kukwini omunye ngoba owakuqala wasuka wagcwala ngabantu ababefuna bona amabhasi lawo ekhaya. So sengileyinye ifoni. So okokuqala sayibeka e-embassy straight away kwangathi kulokusiza okuzaba khona ya kwaphithizela kwaba njeya, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwasuka kwathula nje kitu akuzange kube ngisho lo muntu owaphinda waphenduka futhi kithi. I-embassy sakhulumisana layo enyakeni ophelile baba ngabantu ababevumile ukuthi bazosisinda kodwa abazange babuye, abazange baphinde nje bavele, asibazi lokubazi. Kwathula nje kwathula kwangani sokuvela okunye kuyizinto nje emagudugudini okungathi sokungathi kufuna ukuyingenela le ndaba kodwa iphelele emoyeni. Ngayibeka mina emaradiyeni iradio eSouth Africa kuma station ayiwa abalulekileyo amabili okugokela i-SAFM le-702. Ngaze ngaba lethuba lokuthi ngagcina ngikhuluma lo-Aaron Motsoaledi yena ngokwakhe ngiyibeka ethi yena kupossible ukuthi sisizwe kodwa kuya kwenzeka lokhu uma sihlangene ekuhlanganiswane nani ne-United Nations. Kwaphela nje kwaphela kunjalo, akuzange kube lento futhi yaphinda yavi.
Wini elikhangelele ukukwenza ama-permits lawa awaphiwa izizalwane zeZimbabwe ngama ukusebenza?
Besifuna ukubeka umbuzo lathi before bengaka conclude ngendaba yama permit ngoba sibona ingathi kwaba lokuphathwa nje kabuchapa ngoba ipermit zabo kokuqala bezingavezi ukuthi khona ngezani, samane nje sayiphiwa. Okwesibini zonke izinto ezibhaliweyo laphana izilekelelo ezifakwe laphana kuma permit ezokuthi this permit is non renewable no extendable, sifuna ukwazi ukuthi why bona babe qhubeka lokho bezi extender bengazange basitshela ukuthi isizathu sokuwa extender yini. Okwesithathu sifuna njalo ukuthi sazi ukuthi bona ama permit la injongo yawo vele yayingeyani, babe jongeni ngokusinika lapho ama permit ende futhi asilandaba lokuthi bazosibopha noma bazuthini kodwa sifuna basivezele kabanzi ukuthi ipermit yabo wayisebegijimisana lezinto ezimbili kuphele zokuthi bafuna ukuthi siphele kodwa bengasitshela ukuthi babe sinikelani thina sini asilandaba lama permit abo njalo silazi into eziningi esifuna ukuyazenza ekhaya esizifundileyo la khulu sicela lisicelelele umuntu okuthiwa ngusibanda onga omela abantu be diaspora lapha eSouth Africa sifuna ukuba le meeting laye omama thina balapha eJozini sibaningabe futhi ngabe liyazi izinhlungu esilokho esilazo soka sibulawelwa ngaphakathi please siyacela like lisidingele oyedwa ozathi asi anqonde mina ngqo athi ngifuna umuntu lokuthiwa ngufatima umama unoma sifuna ukukhuluma laye ngendaba yani ngendaba yama permit nendaba yokuthi umama permit ezophela bajonge ukwenzani ngoba inengi alisasebenzi ende insuku zonke ngilokho ngithola ama calls abantu besithi kanti how far ngamabhasi they are still relying on me ukuthi kona yime ngizaphuma lempendulo kodwa anginayo impendulo ngoba nami sengizingathi ngiyahlanya
lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu okhokhela abeZimbabwe abahlala eSouth Africa abadinga usizo lokuthi babuyele ekhaya ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Kusenjalo ummeli wesigodlo seZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele iStudio 7 ukuthi sebeqoqa uluhlu lwamabizo abantu beZimbabwe kufanele babuyele ekhaya incwadi zabo zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni zingama ukusebenza ngonhlangula kuwonalo umnyaka ukwenzela ukuthi babe lolwazi lokuthi bangaki njalo bangaphathiswa ngani. Abanini buzimusi bathi uhulumende kumele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba belahlekelwa imali enengi ngenxa yokucutshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo somabhizimusi olilunga njalo ele-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Lenyaka nxa sikhangele zamabhizinisi ibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba sivele sibuye sile deficiency eyokuthi-ke basilamagetsi njalo indlela amagetsi ahamba ngayo lokho iqhubeka inabuluka ama-hours esibabaningi. Amabhizinisi amaningi-ke uzasifumana ukuthi kona ngesikhathi sokuthi abantu kufanele ukuthi bayasebenza ugetsi lakho abantu babuye bazohlala emsebenzini bahole bengasebenzi. So nxa abantu behola bengasebenzi kutho ukuthi yona leyo company inzuzo encane ekade ilayo isithethwe yonke isihambile. So kangiboni-ke lo nyaka kusuka nganeno kwakuqala lokho. Okwesibili vele sijayele ukuthi sibone-ke kumabhizinisi ukuthi nxa kusiya ekhethweni ama-investment kumabhizinisi siyibone ifinyela. Nxa kusiya ekhethweni abantu abaningi siyasibabone bengasebenzise izimali zabo ngoba befuna ukubona ukuthi impumela yokhetho izaphuma njani bese befaka-ke i-investment yabo. Ngibonani lo nyaka ibhizinisi kangiyiboni iphakama ngezizathu ezilezenyezibekhaya ezilandelayo. Okunye-ke okuqakathekileyo yikuthi-ke i-history yeZimbabwe izakutshengisa ukuthi-ke akuna-opportunity yokuthi singathuthuka siye phambili ngoba okweminyaka yonke yona le ekade ibuswa after independence ngo-1980 besibuswa libandla elilodwa elehlulekileyo ukuthi lilungisise ezomnotho zibe nganeno. Kangiboni besiba namaplani kumbe besiba namaqhinga ukuthi bayekulungisise abehluleke ukulungisa nge-42 years. So kuthi ukuthi umnyaka walo nyaka hayi sikhangele kuphela ukuthi kona khonokho kuyake kubambeka nxa ulokhu sakwanisa ukuthi abantu babuye ubanike khonokho okuncane sizakhontinua-ke sibanika khonokho okuncane kodwa akula qiniso njalo kwakukhangelekanga ukuthi kona singaphumelela kumbe amabhizinisi angaphumelela.
Ulahlekelwa inzuzo enganani ngenyanga ngenxa yokusilela kwamagezi?
Nginesiqiniseko sokuthi nxa singa-avareja ntunkamili ukuthi amagetsi ahamba wesikhathi esinganani njalo ahamba ngasikhathi bani kungasinika-ke ukuthi sazi ukuthi ibhizinisi ngabi ninjani. Okwakuqala-ke ntunkamili ukuthi-ke sibona kakhulu amagetsi ahamba emini nesikhathi sokuthi abantu bayasebenza aphenduke ebusuku abantu sebenzele so ukuthi lezindlela amabhizinisi ayenza maybe mhlawumbe i-24 hours yiwo kuphela esingathi khona bayakhompanisetha i-production yabo bese besenza ukuthi-ke kusetshenzwe ngesikhathi esiningi ebusuku bezama ukuthi baqamekele amagetsi bese kuthi labo abasebenza emini labo abasebenzisa amagetsi i-industry esebenzisa amagetsi ngibone ngani-ke seduze ukuthi bavale ngoba sebethona abantu behlezi kube sekuthi labo abanemali-ke bayinveste imali eningi kakhulu bezama ukuthi badinge isola bayenze ama-solar fields ukuthi bakwanise ukuthi basebenze so ngalezo zizathu engizibethayo ngibone ngani sibisibili ngakhuluma ngokuthi kona 65% of i-production has been lost ngenxa yentozo lezenzelokishon.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe usomabhizimusi olilunga njalo lebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa udaba lokucitsha kwamagetsi. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane abalisa iBotswana leSouth Africa sebelubhekisa emuva kulandela ukudlala ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 ezabavimba kuminyaka emibili edluleyo. Intatheli zindaba yestudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-145,706 kusukela mhlaka 20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi izihambi lezi bezisebenzisa umngcele weRamokhovana belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematseloje lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi kuphuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele we-Beit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsa Ndlovu kade esemngceleni we-Plumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Sithe sesicross sesidindelwe thina kumele siphume sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuyithiwa i-no man's land akuphumeki imoto ezilama number plates e-South Africa ama-GP lalezi ezile number plates eBotswana zivimba indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele ku-left ezinye ku-right emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume abanye abalezi windi bebehamba bekade egangeni le beze beyekhona le
bhizimusi yemoto ezithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye ole bhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHaburon leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Phuma ebhoda eRamakhwebane ePlumtree namhlanje ngithe mphuma ekuseni ilayini yemoto ekade zingena bezihamba kuno man's land ebridgini abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi singakabali laba ababhoda eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni kathi esingikhuluma ngikonekhi lapha etown okugadelwa khona amabhasi sengiwabale abangu-8 wonke aphuma egcwele ele standing sishayisemnyango.
Ukuphithizela emngceleni weplumtree le-Beit Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kwele Zimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Ocubungula ngezombusazo umnumzana Efidlela Ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi
khona lokhu nje ukuthi ubona abantu abaningi kangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa lakwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi lidilikile alilamisebenzi alilampilo nxa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo lanxa behlupheka khonale besethuselwa betshaywa ngezenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngoku ukuba kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ongasoze kube lempilo elila kancane.
Elizimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka, kodwa uncube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobunengi ukuyavota njengalokho okwenzakala ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha.
Babuya nzima baphenduke nzima, ngakho kasoze kube lula ukuthi bavote, bekufanele ukuthi baphithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale.
Abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobunengi. Ngumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisavron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula uluhlu lwenhlelo zikahulumende wakhe eziphumeleleyo ngomnyaka odluleyo. Leli phephandaba lithi Mnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi ufuna ukuthi uhulumende ahalaliswe ngokwethula intuthuko ngomnyaka odluleyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amane abotshiwe emngceleni we-Beit Bridge bencedisana losomabhizimusi othiwa nguBernard Mnangagwa ukuthi basuse ilitshe le-lithium ore phandle kwelizwe okungekho emthethweni. Kwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Injani Studio 7, hello Studio 7, thanda ukulibingelela badala lonke elisinika indaba ezilohlonze, indaba esisakhayo, indaba ehayi ezisitshelayo ukuthi kwenzakalani elizweni. Hayi, ngiyabonga la mithi umnyaka wokuqala sikhangelane lama-election a-2023. Hayi, bafowethu abentanga yami, asambeni siyevota bafowethu, asisukumeleni phezulu sitshitsheni izinto elizweni lethu, asisukumeleni phezulu, asisukumeleni phezulu bantu abatsha. Yini engilikhuthaza kakhulu ukuthi asambeni siyevota bantu bakithi, asambeni siyevota nje, singabona ngesweli iwani sivotele nje i-CCC sonke, then okunye sathi sesiyibona imithwakazi ngakithi ngabafowethu ngabekhaya, sathi-ke sesikhiphile iZANU-PF yiyo esincindezelayo esenza siphile kwamanye amazwe, khuluma nginje kwe-South Africa. Asiyikhipheni badala, then sesilungisa izinto iZANU isingekho ukuncindezela abakulayo. Ngiyabona.
Hello, hello, hello Studio 7. Njani, ngiyabingelela lonke basakazi bakwaStudio 7 nabalaleli bonke, igama lenkosi elinake nomusa.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi omhleli siphathele wona, sithi umnyaka omutsha sindawonye, ngasakube ngumnyaka ozaba ngcono kulayo yonke le minyaka, sesikhiphe iZANU. Abantu bonke bebambane bebemunye, bekwazi ukuthi bayabambisana noma bengaboni ngasolinye, bazaphela bekubone lokho as long as sebekhiphe iZANU. iZANU ihluleke ukuthi khandela abantu amathuba omsebenzi, yehluleke ukukhandela ngane zethu isikolo, education ibingcono ngesikhathi sisakhula sabomgabe. Isikolo manje asisafundiseki abantwana bethu, yadula ngindlela eyisimanga, and lamatishala awekho, aholi atoyitoya. So ngathi iZANU PF le khona yabomnangagwa ibulele wesilizo, ngoba education sector isekho, health sector isekho, imisebenzi ayisekho, abantu badlala ukuhlupheka, lalokho abantu bathe bakhola kuyadula ukudla kuphileke elizweni likamnangagwa. So ukuthi noma umnyaka wezayo engafuni ukuthi abambe ngenkani umbuso, abantu beZimbabwe ufuna ukwenzelani mina angazi impela. So abantu beZimbabwe abavuke emaqandeni ukuze ubone ukuhlupheka lo sizi abalukhandelwe ngumnangako. Namanje ubhizi ukinathela ama opposition wafaka emajele ukuthi ufuna ukubabopha kuze kube nini uJob Sikhala. Uzoze edele masebenze bashonela phakathi.
Livuka njani, livuka njani kuStudio 7 labantu abasakazi kanye nabalaleli bonke emagumbini amanomhlaba. Sifunga uNkulunkulu sigcinile sangena kunyaka ka-2023. Ya, sisithi 2023 umnyaka kaJaha kangena uJaha kene, ayikho into ezohlula. Ngathi abantu bengabambisisa laba abasasekhaya njengamanje, abantu abazibona ukuthi baregistile ukuvota, silungiselele 2023, sikede ngeZANU Mnangagwa 20 lunyaka wakhe wokuhamba. Every time mayilanga lichona, makuphuma ilanga lishona, ilanga litsho ukuphela kwesuku zikaMnangagwa esengupresident, isuku zakhe zibaliwe njengezikaNebukadnezar. Siyabonga 2023 kangena uJaha.
Salbona ni kusti Studio 7 nabalaleli vuka mthokazi vuka abantu yithi ngibingelele abazali bami okhulumayo Godfrey Moyo ngibingelele ubaba nomama lapha bakhona lokoko unina kababa ukoko wami ngithi nabantu abami inkosikazi ngithi philani ngenkosi ku 2023 hayi sinqobile unyaka usificile unyaka ngoba vele besulindile siyabonga konke lokho nasemasimini noma singatholanga lutho singalimanga asithembeni inkosi yiyo ezosihambela phambili ngokuswela ezokulima inkomo nje zingamathole zonke siyabonga
Studio 7 lichona njani Kuchona njani hayi ngiyabingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu langokulithanda ngifisela impilo enhle kodwa uThixo hayi sibala nesikhathi zonke okukhuluma ngosipana kwale Botswana lapha ngilesimanga ngohulumende weZimbabwe ngilesimanga kakhulu ngoba lokho akukhulunywa benze ngani into zemazwena seNtshonalanga abazithandi mangithi ngikhanyele ngibhekile elizweni lakhe yena uMnangagwa akulamali usebenzisa imali yamanye amazwe okuyikuthi konke lokhu ma kungatshintsha kuthi abafuni imali abisetshenziswe elizweni lasezimbabwe kuyawuyanga njengoba okundlela okukhangele nganxa uMnangagwa okubona kwami ngibone ngani umuntu lona lobehlezi lobeleka akacabanga ukuthi ilizwe lakhe liyahlupheka kalilamali kalilani yilo nje and ayikho into engayicabanga vele ukukhatshana bona nokukhatshana ulele nje khatha uyangimangalisa lo muntu ngendlela abenza ngayo bona benze nganabancenye kodwa hayi kuyabayama yikho bona ukuthi inkani vele ayisizi lutho kuyabayama sibili kakhulu ngoba into esezimabhekana kayilunganga lana imbi lelani ilizwe sithwele abantu bathwele nzima nelizwe ngendlela ebuhlungu khathesi amanye amazwe abala nikwe yimandla kanyana zenze zibuya zinikele izithi zinceza abafana bathatha bafake ezikhwaneni abakhangeleli ukuthi lize lihluphekile liyasho ukuthi into eziningi ubabo bayatshontsha bafake ezikhwaneni imali yona banikwa ngamanye amazwe beniwona ama-US dollar la bayatshontshe babuye babisele kube bona ama-ministers babo bona labasekeli bakho uMnangagwa asazi ukuthi lizwe lakithi lizabuswa umuntu onjani shuwa laba ngankulunkulu yakwenza kuphuma nje ngathi unkulunkulu angena ngena enhlizweni bathiwa umbuso lana banika abanye abazakwazi ukukhangelelela abantu bezimbabwe heyi la bantu bazwisa ubuhlungu kakhulu uMnangagwa lapha hhayi nalo muntu vele kacabangi ngetshontsho hhayi ungambone khulu umuntu indoda ihlakaniphi layo kula kuhlakanipha lapha kuhlakanipha kakukho ngitshontshontshontsho yabona ukuthi lize sibili indlela abayenza ngayo beqotsha amatshwelize yikho konke yabasekuhlupha senihluphekwe ngize ngikhumbule ngo-1985 umgabe ekhuluma laye kodwa wayekhuluma iqinisekana ngesikhathi sangikhona zezalo kwenye indawo ewelefelapho sesithi ilizwe lezimbabwe balithengisela amakhiwa so nxa sebelithatha ezandleni zamakhiwa kumele balithenge labo libike sezandleni zabo kodwa behluleke ukwenza ngendlela eqinisekaba belikhuphile babe sezindlela engayisiyo sebebulala bona kuphela ubuntu ubuthutha
baba ngabi futhi lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika ukhetho lokudinga usomlomo wedalele the house luqhubekele phambili izolo okwesithupha lokhe kusehlula lokhu kuthiye inkokheli ivumelana ukuthi kuqhubekele lamuhla emini ukuvota uKevin McCarthy nguye ofuna ukuthatha lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. Siqoqe lolandela ezembusazwe welemelika umnumzana Busanintini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami ngibona ngani izinto ezizakala ngendlela ezizakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yachiwa ngu-Donald Trump imimazonzo imenyawo olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi isikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories. Siyananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elodaka ebusweni even indlela adila ngayo owenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubukliwe buka-Trump lama white nationalists. So ngombono wami ngibona ngani khonokho kuyenza ama members amalutshwane ama Republican engani ayathikiza ukuthi amvotele. Ngikho sibona nje kungani ama number kawahlangani kodwa I'm sure kulama negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina bayatholile ama number bafunayo kodwa khonokho ukuthi ngibona ngani kuyaqala ukuthi wenzakale ukuthi kube lama-ballot adlula i-ballot eyodwa kujayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka-number 6 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock. Sizabona ukuthi kuyaphetha ngani.
Siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha. Ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican?
Yebo, kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuparty yama-Republican. Ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi. Kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo. Bananzelela ukuthi uMcCarthy eyi-majority leader engaletha izinto ezimbi ezivela kwesikhathi sika-Trump. So bengabe bekhona abalutshwana abathi bona hayi bona sebefuna ukugeza izandla bechiye izinto zika-Trump emuva bekhangele kutsha. Kodwa ngokubona wami labo balutshwane ngoba uma sibheka I think yena udinga kumbe ama-votes angu-218. Ngombono wami mbona asala sure mbona ngani usetholile asika 200 kumbe 201 kulabantu abangu-20 kuphela abangani abafuni ukumvotela. So laba angafuni ukumvotela ngombono wami mbona ngani mhlawumbe yilaba abangafuniyo ukuthi iparty le iqhubeke ilo muntu owayethandana lo Trump.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemedika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalokhu bedinga uncedo lwemali kumbe amabhasi okuhambisa ekhaya kusukela ngomnyaka odluleyo bathi abangalutholi usizo njalo bathwele amagabha avuzayo ngoba iningi lingasasebenzi. abanini bhizimusi bathi uhulumende umele aphange alungisise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni ngoba balahlekelwa imali eningi ngenxa yokuncitshwa kwawo mahlayana mihla ngemihla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.